Taba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Owanamhlanje umkhosi ngokukhumbula omunye wethu ongekho phakathi kwethu onguba uItai Zamara ukuthi siyamkhumbula ukuthi njengoba kuthiwa uhulumende owayekhona nguye okwaziyo ukuthi uItai kwini okwenzakala ngaye.
Abangane, abemuli kanye labenhlanganiso ezehlukeneyo babuthene Africa Unity Square ukuqhuba umthandazo wokukhumbula uItai Zamara.
Ngalo kuqakathekile kakhulu ebantwini eZimbabwe, elizwe lethu leZimbabwe, especially kukhuluma ngokuguquka komumo womkhathi ukuthi abantu bayabe bekumele bephile njani.
Uhulumende weZimbabwe uthi useqinisa umsebenzi wokulwisana ludubo lwentuthu engcolisa umoya ophefumulwa ngabantu lenyamazana kanye lokuphazamisa umkhathi. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uza kwethula umbiko oqakathekileyo ngelizwe lakhe ngalintambama lapho azaveza khona imizamo yakhe yokwenqabela abakwamanye amazwe ukuza eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abangani, imuli kanye labenhlanganiso ezehlukeneyo babuthene eAfrica Unity Square ukuqhuba umthandazo wokukhumbula uItai Zamara ocatshangelwa ukuthi wathunjwa ngabomthetho abasebenza msitha ngesikhathi sombuso kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Bekhuthaza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amveze ephila. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Marauya, hangauya seko, akavariwa na mazazi kangu. Zamarauya, hangauya seko, akavariwa na mazazi kangu.
Lumkosi, wandulela ozo wenzi wa mshaka 9 Bimbito. Okulusuku lapho uItai athunjwa ngalo ngomnyaka 2015. Isimithathu iminyaka engaziwa ukuba usaphila na loba hachi. Abekade bekulombuthano abedlula amakhulu amahlanu. Bathi kabasafuni ukuzwa ukuba ukhona othunjwayo njalo, besithi eZimbabwe otholakala elomlando okwenza njalo makajeziswe kanzima njalo bahlawulelwe abahlawulelwayo. Omunye wabasebenzelo iItai Zamara emkhankasweni we-Occupy Africa Unity Square ngaleso sikhathi owakhuthaza ukususwa kowayengumongameli Robert Mugabe esikhundleni ebekwa umlando ukuba esehluleka ukubusa njalo esekhulile. UMnumzana Charles Nyoni ulandisa ngesiqoqela somkhosi walamhla oqoqwe ngokusebenzisana labenhlanganiso yakhe kanye labemuli yakoItai ngaphansi kweItai Zamara Trust. Owanamhlanje umkhosi ngokukhumbula omunye wethu ongekho phakathi kwethu onguba uItai Zamara ukuthi siyamkhumbula ukuthi njengoba kuthiwa uhulumende owayekhona nguye okwaziyo ukuthi uItai kwini okwenzakala ngaye. Sifuna nje ukuthi uhulumende lo osekhona njengoba esithi yena osengumuntu omutsha njalo oyenza izinto kakutsha asitshele ukuthi kwini okwenzakalayo ngakuItai Zamara. Nxa kuyikuthi siyamngcwaba sibe kwathi sesingcwaba nje umoya njengoba isidumbu sakhe singabona ukuthi sikuphi.
Unyoni uthi bafisa ukubonana lomongameli welizwe ukubonisana laye phezu kwalolu daba lokunyamalala kukaItai.
Uhulumende sithi sifuna ukuba nesikhathi sokuthi sihlale phansi naye sikhulume naye njengoba sizobhala incwadi siye ofisini yakhe ukuthi sifuna sikhulume phansi, sihlale phansi sikhulumelane sibuzane ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kuItai Zamara. Yikho sibuthene namhlanje ukuthi kube yikuqala kwethu okokuthi sesifuna i-appointment lohulumende okhokhelwa ngo ubaba weMnangagwa.
Isikhulumeli seqembu leTajamuka sesijikile uOstalos Siziba uthi ukubone kufanele aze manyana labemuli yakoItai labanye kulo mkhosi ngoba ethi uyakuzwisisa ukuthunjwa ngoba laye wake wehlelwa yilolu hlupho.
ngoba lami ngangizibona ngibona ngingaphansi komthetho ngoba oqala ngithi we are not using violence yenza ngokuthula ukuprotesta wethu sitshengisela ngokuthula kodwa sayenzani ngacina ngithunjwa babefuna ukwenzani bayefuna ukumbulala ngikwazi ngani ngoba bakhuluma kungasibo laba abakhulumayo phandle njengokwenzakala namuhla ngabe mina ngikho lokhu ngilesiqiniseko esikhulu kakhulu beyond doubt ukuthi kungabe kungaso bantu ababhalayo kufacebook abangabhalayo kuma newspaper ababhala konke ukuthi hayi umfana lo sifuna iphendulo ngingasoze ngahlangatholakala
umfowabo kaItayi uPatson Zamara utshelela umbuthano ukuba bafisa ngaye kuyafezeka ayekukhankasela uItayi okubalisa ukuqhutshwa kokhetho olwamukelwa ngumuntu wonke emhlabeni uPatson uthi lapho sekwazakale ukuba ukuphi uItayi ephila loba sewabhubha ufisa ukuba bahlawulelwe njengemuli kunhlungu abahlangana lazo iminyaka yonke le engazakali lapho akhona wengeza ethi gabayi kuphumula bazoqhubeka beluphakamisa lolu daba lukaItayi njengalokho kade bevele bekwenza sonke lesisikhathi wenziwe ngokuthula nomkhosi kungekho kuhlukumezwa ngamapolisa njengalokho obekusenzakala ngesikhathi sombuso kaMgabe ungenwe njalo ngabe kade beze bemele abezombusazwe okubalisa umnumzana Jacob Ngarivume owe Transform Zimbabwe kanye labafundisi ababalisa umfundisi Patrick Mgadza lo Ivan Mawarire ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama
Uhulumende uthi usesungula umsebenzi wokulwisana loduvo lwentuthu engcolisa umoya ophefumulwa ngabantu lenyamazana kanye lokuphazamisa umkhathi ngemva kokuthola usekelo lwemali yokulungisisa inhlupho eziphathelane lalo msebenzi. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganeni wogatsha lwezemvelo umumo womkhathi lamanzi lenhlanganiso eziphatheka kule msebenzi owenzelwe eHarare lamhlanje. Umnumzane Elisha Moyo ongumcubunguli kulolu gatsha uchasisa ngokuqatheka kwalo mhlangano.
Umhlangano lo uqakathekile kakhulu ebantwini eZimbabwe, ilizwe lethu leZimbabwe, especially kukhuluma ngokuguquka komumo womkhathi ukuthi abantu bayabe kumele ukuthi bephile njani. Siyabona njalo leli ngo-2017-2018 season izulu kalini kuhle, so sibe sikhuluma sifuna ukuthi wini esingakuyenza ukuthi abantu baphile kuhle. Kukhuluma ngama-negotiations, inkulumo eziyenzwa ngamanye amazwe ethiwa Conference of Parties.
Unkosazana Elizabeth Guruguru wenhlanganiso ye-Smart Agriculture Youth Network othi bafunda okuningi ngendlela ezintsha abangazisebenzisa ezingaphathisa ziphinde zihuge labatsha ukuthi bengene emsebenzini wokulima ngokugcweleyo bagcine beziqhenya ngawo ngoba belakho ukuphila kulokhu gijimela emadolobheni.
Ama-youth bafuna ukumigrate bachiyuze into ezefarming bahambe etown bayegqoka amasuti awo but sina from i-climate smart agriculture siyabatshela ukuthi i-climate smart agriculture kakathike kakhulu ukuthi ama-youth apractice.
Umoyo uthi okujabulisayo ukube leZimbabwe ilizwe elisathuthukayo elizama ukuvuselela amafekithali yalo njalo lilakho ukuthatha leli thuba ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumsebenzi wokuwavuselela okungenza ukuthi kwehliswe intuthu lumsebenzi uphumelele kakuhle.
Ama industry onke abe evulwa bozisco bozimasco bobulawayo abantu bebekwazi ukuthi kobulawayo kuthiwa kontuthu ziyathunga thina abantu be-environment sifunda kube ngama-industry kobulawayo but kungabi le ntuthu sisayifuna intuthu sifuna ukuthi abantu baphile kuhle abantu bayenza ama-industry izinto zihambe kuhle but kungela intuthu so naloli bizo kuthiwa intuthu ziyathunga hayi intuthu asayifuni.
Abo gatsha lezomumo womkhathi bathi uhulumende usethole usekelo lwemali esebenzelana lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Development Program njalo kuzahlolwa imisebenzi efana lamabhizimusi amafekithali izitimela lezimoto ezisetshenziswayo elizweni kuthini udubo lwentuthu ephazamisa umkhathi lo moya wokuphefumula lungalungisiswa ngayiphi indlela. Abamabhizimusi abaningi abangenela umhlangano bathi sokungakudingakala ukuba kusungulwe idale elibona ngezomumo womkhathi elingabunjwa ngabo mehluli labathuthisi njalo kukhuthazwe ukusetshenziswa kwamandla afana lawe solar energy i-wind power lamanye ehlisa intuthu engcolisa lokuphazamisa umkhathi lo moya ophushumulwa ngabantu izinyamazana zemvelo. Lo mhlangano ungenwe ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela abamabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso ezimela izisebenzi lohulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umongameli waseMelika umnumzana Donald Trump uza kwethula umbiko oqhakathekileyo ngelizwe lakhe ngalintambama lapho azaveza khona imizamo yakhe yokwenqabela abakwamanye amazwe ukuza eMelika. Embikweni we-State of the Nation lo, uTrump ubikwa ezaveza ukuthi uza kwethula umthetho opha abantu abalethwa ngabazali babo besese ngabantwana eMelika imvumo yokuhlala kuleli lizwe ngokusemthethweni. Abantu laba bafike phosa isigidi njalo baseleve izinhlanzi ezitshelwe ngamanzi ngemva kokuba uMongameli Trump eyale ukuvuselela umthetho owawubavikela owethulwa nguMongameli Barack Obama we-Deferred Action for Childhood Arrivals. Imizamo yokwenqabela abakwamanye amazwe ukuza eMelika kusolwe ngamanye amalunga ibandla likaTrump elama-Republicans kanye leliphikisayo elama-Democrats. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uJerry Taylor Jackson njalo usola kakhulu umnumzana Trump.
Umnumzana Trump ulemzondo labantu abeza ngaphansi, kodwa ke sithatha ukuthi sinanzelele ukuthi iAmerica yona ngokwayo nje iningi labantu abakhona lapha ngabantu abeza ngaphansi, ikakhulu abantu abasuka eMexico. Ungakhangela nje indawo enguyo mina lapha eTexas, ngomost i-population yabantu balapha ngabantu abadabuka eMexico, kodwa abantu laba-ke ubathwala senzima ukhuluma kabi ngabo. Njalo izinqumo azithathayo ngabantu bangaphandle izinqumo ezihlukumeza izizalwane lezo ezibuya ngaphandle, ngoba lanxa kuyukuthi funa baphume elizweni akabanikeza ithuba lokuthi baphume ngendlela elokuhlonipha ngendlela elobuntu, kodwa uyabahlukumeza sibili okungathi uyabakhawulisa, ungathi ulwisana nabantu bangaphandle.
UTrump ubikwa edinga ukwethula umthetho ovimba umuntu ukuthi angabuya ngapha alethe abazali bakhe kumbe alethe izihlobo zakhe. Uthi kumele kume lokho, nxa uyindoda kumele ulethe umkakho labantu abakho kuphela, nxa ungumama kumele ulethe umyeni wakho labantwana kuphela njalo. Ubona uphumelela yini lomthetho usamukelwa lidale leCongress?
Ngibona ngathi idale leCongress xhale ngathatha leso sinqumo lilandele, ngibona ngathi babephazamisa kakhulu, ngoba emulini zethu lapha kukhona abantu abangakumbiza njengomntanami, mhlawumbe kuyintakadadoi kasomntanami direct, kukhona umzali ongaba umzali wami, mhlawumbe kuyumama omdala kumbe umalume wangikhulisayo usemzali wami, kungayisiko ukuthi umzali wami biologically kuvalela ngaphandle ke abantu. Engibona kuyinto embi kakhulu.
Umnumzana Gary Taylor Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Kuhlelo lwabasakhulayo olethe connection namuhla sikhumbula owayelwela amalungelo oluntu umnumzana Itai Dzamara, yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Lanamhlanje lokhu akwaziwa ukuthi ungapi lokuthi uyaphila na. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ntambama, lilami uNtungameli Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Lanxa eke wethuselwa ngokuthi ulakho ukubotshwa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya uRaila Odinga obesemkhosini wokulingisa ukufungiswa ukuqala umsebenzi wokuba ngumongameli walelo ilizwe owenzelwe esigodlweni iNairobi. Umnumzana Odinga oleminyaka engamathuma isikhombisa lantathu 73 ufunge ukusebenzela abantu balelo lizwe ngokugcweleyo. Uhulumende webutho kwele Thailand ubhekane lokusolwa okukhulu ngokubeka uqhubeka edlulisela ilanga lokhetho phambili ekhanya engasafuni ukubuyisela umbuso ezandleni zenkokheli ekhethwe ngabantu. Uhulumende webutho lo ozibiza ngokuthi National Council for Peace and Order usuthune intambo zombuso ngomnyaka ka-2014 esithi uzaba lokhetho ngo-2016 kodwa lokho esipha izizathu ezehlukeneyo zokudlulisela lolu khetho phambili. Ukusilela kwemali elizweni kulokhu kuqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usesungule inhlelo ezimbalwa ezokulwisana lalolu hlupho. Ekhuluma emhlanganweni esanda ukuphela eye-World Economic Forum eDavos eSwitzerland kanye lomanyano we-African Union e-Ethiopia, uMongameli Mnangagwa ugcizelele imizamo yokuthi ahuge osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela eZimbabwe. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladeni ibulawayo Upcoming Traders Association umnumzana Dumisani Ncube uthi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika njalo wokusilela kwemali ngezinye zalezi impawu.
Abantu abalamali abathole imali emabhenki and thina izinto zethu eziningi sizithola ephandle kwelizwe nokuthi abanye abantu ama-members like abathengisa amavesti ama-food and vegetables abama-hotels ankhona avuma ukuthi abantu bathenge ngekokeshi kumbe bathenge ngamaswele.
Umnumzana Ncube ulandule imbiko ekhomba ukuthi intengo yempahla iyehla ezitolo.
Thina sibone ngani iyakhwela, asikwazi ukuthi ngabe iyehle. Sibone ngani impahla zikhwele kakhulu. So besicabangela ukuthi njengoba sebethethu ne-depreciation lapha bazathinza ama-price control engayikho ngenza ukuthi yehluko kathesi ama-price yesitolo omhlanganakhwela.
Umnumzana Pride Mukono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi ukusilela kwemali kubangela ukuthi impilo ibe lukhuni kubabalisi kanye labantwana emaphandleni.
Kanye njalo sibona ukuthi imali lesi eholwayo ilutshwane ngoba izinto eZimbabwe ziyakwazi zonke ukuthi zakhwela kakhulu ngenxa ye-inflation. Njalo abantu abaningi abakwazi ukuthola imali emabhanga kusho ukuthi bathengise i-ecocash lapho swayo. Ngahambe mampandemic abona ukuthi ama-prizes i-ecocash ehlishaya bethini kusho ukuthi bagcina bethenga into ezidulayo imali yabo iphele inyanga ingakapheli. Kusho ukuthi abayephila ngemali elutshwane sikhuthaza uhulumende ukuthi konke lokhu kulungisiswe. So kutshengisela ukuthi imali kuswelakala kwemali ludaba olukhulu olunzima kakhulu. Yalolo nto ababalisi abaningi abamaphandleni besuke ezikoleni zabo beqeda isikhathi esiningi belayini lemabhanga bethole izimali ngoba imali yakhona yabinzima ipetroli nxa uthi wathola i-$50 kumbe i-$30 ngelanga. Singakhangela nje abantwana bakhona abafundi ngendlela ezilinganele abanye ngoba abaningi bakhona akula magesi ezikole lapho abafunda khona akula mabhuku okusebenzisa okudevale. Njalo ababalisi babo baqeda isikhathi esiningi imali zabo emadolobheni njalo bafundisa bengalalo idlabuzane ngoba imali abayitholayo zeyilutshwane. So asikhanye asiboni izikole zemaphandleni zizayenza kahle njengesemadolobheni. Yikho silokhu sikhuthaza uhulumende ukuthi hatshi lokumele kulungisiswe ukuze ukuthi izikolo zonke umntwana wonke oseZimbabwe ethole imfundo ehambelana lalapho akhona elingene.
Umnumzana Bulisani Ncube ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe uthi kufanele uhulumende alungisise udaba lwemali engasetshenziswa elizweni.
Kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lifuna kumbe lirandi kakhulu irandi ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe lapho into zakhe zizaba lula. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho unzinze helped to stabilize the economy kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule ngoba okuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulokuthenga eMelika. Kwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingawusuzithengisela amanye amazwe zidule. Kuyakuthi vele izona izinto ezisetshenziswa idola ungakasebenzisi ukuthi indlela esetshenziswa ngayo i-overplate ziyadula nxa uzikhompela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa ama-rand, ezenziwe e-Zambia usebenzisa ama-kwacha, ezenziwa e-Botswana. Okwenza ukuthi indlela esetshenziswa kwamanye amazwe they are not attractive. So ibenze umnotho ngeke ukhule ngitsho.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uthi umnotho welizwe uzakhula ngesilinganiso se-4.5% ekhulwini wona lo umnyaka, lanxa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zikwala lokhu. Umanyano we-European Union lamuhla uphe inhlanganiso ezintathu imali engena kwizigidi ezintathu eqondane lokuqinisa ukulondolozwa komthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe eHarare, umeli we-European Union eZimbabwe uMnumzana Philip Van Dam uthe inhlanganiso eziza kwabelana limali zibalisa i-Law Society of Zimbabwe, Illegal Resources Fund logatsha lukahulumende olubona ngokusebenza kwemthethwandaba olwe-Judicial Services Commission. UMnumzana Van Dam uthe lanxa eyinanzelela imizamo kahulumende yokuthuthukisa ukuhlonishwa kwamalungelo oluntu, kusakuningi okumele kwenziwe ukuphathelane lala malungelo. Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha i-Abameli, uMnumzana Tineyi Mokwewa uthi luqakathekile kakhulu uncedo oluvele ku-EU.
Lolu ncedo luzanceda inhlanganiso lezi logatsha le-Judicial Services. Ugatsha le-Judicial Services yikho lapho kuqatshwa khona omantshi amajaji anceda ukuze abantu bathole i-justice. Inhlanganiso ye-Legal Resources Foundation yinhlanganiso enceda nje abantu makhaza abangakwanisi ukuthi bathole uncedo lwamagqwetha olungani luyadura. Emhlubulweni waseZimbabwe asila okuthiwa nge ngisi uncedo ukuthiwa yi-legal aid. So bona they are part of inhlanganiso ezinceda nge-legal aid. So ukuze i-EU inikele yenhlanganiso imali ethe caca kuzanceda inhlanganiso ezimela amagqwetha, ezimela amalungelo abantu ukuze zibe le-workload enganini lutshwane ngoba i-legal resources iyabila ama-resources. Uncedo njalo olubuye ku-Law Society of Zimbabwe, i-Law Society yinhlanganiso yamagqwetha ekhangela ngendaba zomthetho ukuthi umthetho ulungiswa kanjani, becubungula njalo bencedisa bekhuthaza uhulumende ukuze abe elokhe ebambe isisekelo sombuso. So kuqakathekile ukuthi leyo mali ingene yazonceda lezo inhlanganiso lengatsha zikahulumende.
I-Human Rights Commission yona ungathi selokhe kube lo mbuso omutsha, uhulumende omutsha, sokukhanya yini ekwenzayo?
I-Human Rights Commission isingani iyakhanya ngoba ama-reports eke abaletha ngesikhathi zama-election, ama-by-election, ibitshengisela ukuthi ikhona on the ground. Kodwa a lot needs to be done, especially endabeni zokufundisa esithi yi-public education. Yikho abangani bayasilela ku-public education. Then the complaints handling mechanism yabo ayikaqini njenge-South Africa. So kumele ukuthi labo bangani bayasukumisa, bayakhwe amasokisi ukuze labo babonakale beyinhlanganiso emela amalungelo abantu.
UMnumzana Tineyi Mokwewa, umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu i-Abameli, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Joseph Kabila wele Democratic Republic of the Congo, DRC, usebuse okwamahlandla amabili awavunyelwa yisisekelo sombuso welizwe lakhe. Ngakho ke sokumele adedele komunye okumele akhethwe ngabantu balelo lizwe. Ukungafuni kwakhe ukudedela omunye sokudaleke ingxabangxoza elizweni lelo engafuni khona lokuthi kuqoqo ukhetho ukuze ehle kuleso sikhundla. kulandela ukukhulumisana kwebandla elibusayo lika Kabila lomanyana wamabandla aphikisayo kulotshwe isivumelwano sokukhumisana umlotha eSaint Sylvester Accord. UKabila uvumile kulesi sivumelwano ukuthi akasoze yadinge ukuncintisa ukhetho ukuthi abuse okwehlandla lesithathu noma ukuguqula isisekelo sombuso ukuze enze njalo. Wathi njalo uzaqhubeka ekhona esihlalweni abesenikeza intambo zombuso kulowo oyabe ekhethwe kukhetho obelumele lwenziwe ekupheleni komnyaka owedluleyo ka-2017. Kodwa akwenzakalanga lokho. Khathesi ibandla likaKabila selikhuluma ngokuthi lifuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze ancintise okwelinye ihlandla. Ukwala kukamongameli we-DRC ukwehla esihlalweni le misebenzi yakhe yobugovu efuna ukuqila uzulu walelo lizwe ukuthi ancintise kolunye ukhetho ngaphandle komthetho omkhulu welizwe olawula yonke imithetho oyisisekelo sombuso walelo lizwe sokubangele ufuthelana kulelo lizwe lokungahlaliseki kusiba lokutshengisela kwabantu lapha lalaphaya besola umbuso kaKabila. Ukutshengisela lokho sokubangele ukulwisana labebutho iningi libulawa nokulinyazwa mahlayana. Mhlaka 31 Mpalakazi nyakenye, inhlanganiso yamakatolike eye-Catholic Lay Coordinating Committee iqoqe umbuthano wokutshengisela ngokuthula kodwa kwaphazanyiswa ngabebutho abazechitha lumbuthano ngodlame besebenzisa izikhali ebantwini abakade bengahlomanga. Siyasisola lesi siga socuku oluphethwe ngalo abantu bangahlomanga abe-DRC ngabebutho okumele babavikele lapho besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela. Kutsho isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Heather Nauert. Uqhubeke ethi, kuyahlasimulisa umzimba okwenziwa nguhulumende we-DRC okugoqela laye umongameli Kabila ukuthi angasebenzisa udlame olungaka lodlakela oluqondiswe abantwini okumele abavikele. Okugoqela abokholo abahlome ngemithandazo kuphela bejonge ukuthi kube lokuthula elizweni lawo. Ngakho ke sikhuthaza umongameli Kabila ukuthi abone ukuthi abebutho abaqondise udlakela abantwini abangahlomanga kumele bajeziswe kulandela imithetho yelizwe njalo uhulumende abone ukuthi ukhetho luyaqoqwa luqhutshwe ngompalakazi ka-2018.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Bazabe besutha bekhomba ngophakathi lonyaka abadlali beqembu lenguqu ele Highlanders ngemva kokuba leli qembu liqale ubudlelwano labenkampani ye-Fortwell Hotel. Intathe izindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenkampani ye-Fortwell Wholesale namhla baphayisipho esezifela emlonyeni kuqembu le-Highlanders njalo ukudla lokhu ngokuzabe kudliwa ngabadlali ngesikhathi belungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka. Isikhulumeli se-Fortwell Wholesale uMnumzana Thulani Dingani uthe lokhu bakwenze ngemva kokuzwa isikhalazo seqembu le-Highlanders emsakazweni we-Skies Metro esokuba abezamabhizinisi bakobulawayo bephathise leli qembu.
I-Highlanders ibuye iqoqoda e-Fortwell badinga usekelo ngokuvivinywa kwabo bengakaqalisi i-season le esibhekane layo yalonyaka. Ngakho njenge-Fortwell sasukumela phezulu ngoba vele lathi enhlelweni zethu besikhangelele ukuthi lonyaka sizabe sikhangele ukunika umphakathi njengoba umphakathi kuyiwo osisekelayo nxa lathi sisebenza njengenkampani.
Udingani uthe ubudlelwano babo leqembu le-Highlanders buzaqhubekela phambili njalo kulenhlelo ezizaqhutshwa ngokuhamba kwesikhathi kukhuliswa lobu budlelwano.
Ikuqala kobudlelwano le-Highlanders esikhangelela ukuthi buya phambili kuzaqhubeka kulenhlelo ezithile esezathi ukuzihlafuna labe-Highlanders esikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi nje bazabe bebonakale emashopu ethu ezitolo zethu besenza okuthile ukuthi sivele lathe emphakathini njenge-wholesale enkulu kobulawayo.
Ukudla okuphiwe iqembu le-Highlanders ngokwamaviki amabili njalo kugoqela impuphu, ichukela, isawudo kanye lamanamunede. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uMhlanhla Dube ukhuthaze amanye amankampani akobulawayo ukuba lawo alandele isibonelo esihle sokwenziwe ngabe-Fortwell Wholesale esithi ubudlelwano leqembu le-Highlanders bulakho ukubaphathisa kakhulu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhona phakathi Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.